ngibone ngathi kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu, njalo kuzaba ngumdlalo ongaba nzima kumaqembu womabili, kodwa ngokufanayo kungumdlalo oqakathekileyo. Kungumdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe limdlalo ye-AFCON eka-2019. Kungakho-ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi. Lokhu kungaba nzima kuqembu leZimbabwe. Kuzokuthi-ke kubafana beGibhithe lapho kungaba nzima ma lidlala leqembu esikhathini esiningi eliyandise ukubana lilidelele. Kusuka-ke kube lukhuni kubafana benu ngoba basuka bedelele kakhulu, okungayenza ukubana leli qembu elilikhangelela phansi kube liqembu elingalimangalisa kakhulu. Ngalokho nje kuzayenza ukubana kube ngumdlalo onzima kumaqembu omabili, kodwa ngokufanayo kube ngumdlalo omnandi ngoba kungumdlalo wokuqala njalo ku-AFCON ka-2019.
Bula Sangoma, iliphi iqembu obona linqoba lapha njalo lizanqoba ngengaki?
Eyi, ngibone ngathi abafana basekhaya bazazama ukubana behlohle, kodwa-ke kumele sinanzelele ukubana sidlala leqembu eselenze kuhle ku-Nations Cup, sidlala leqembu eliyilo eliphethele imidlalo, sidlala leqembu elilabadlali abadlala kuma-leagues aphezulu. Ngibone ngathi mhlawumbe i-Egypt inganqoba ngethuka wona.
Ukukhala lomsebenzi abafana bake bakhuluma ngakho bekhonona ngokungahlawulwa, ubona kubaphambanisa yini lanxa konke lokhu sokulungisisiwe?
Kukhona ukubana kubaphambanise, kodwa ngibone ngathi abafana kade bevele belungiselele. Ukukhalala komsebenzi lokhu bekuyikubana bekhumbuze labo okuyibo abakhokhela umdlalo wenguqu ukubana bebakhumbule